Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhla ka 20 Inhlolanja 2023. Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence. And I really want to take this opportunity to endorse again today the calls that have been made from across the political spectrum in Zimbabwe for peaceful elections.
Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba, United Nations bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lohlakela ukuze impumela yalo yamukeleke.
So sibili izinto eziningenza abantwana zaphosa zatshabalala. Okunye kuningi hayi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So hhayi singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba okuningi kwangikhona impuphu isinamatheleni vele okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekela abantwana ukudla.
Izulu elinayo kulezi nsuku selichiye iningi lezakhamizi zakobulawa izikhala ngokulahlekelwa impahla. Abamabhizimusi amancane bakhuthaza ikansile yakobulawayo ukuba isuse bonke abantu abathengisela enzikini yedolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba, United Nations, bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lodlakela ukuze impumela yalo yemukeleke. Lokhu kuphume emkhosini wokwamukela usizo lwamadola aphezu kwesigidi esisodwa emelika US $1.4 million olunikezwe ikomishini elawula ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC oluvele kwele Japan. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezec bathole usizo lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzagoqela abantu bonke okuhlanganisa abatsha labakhubazekileyo. Lolu sizo luphiwe izec ukuba ilungisise ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll lokukhankasela abatsha ukuba babe lentshukuntshu yokubhalisa lokuvota kukhetho. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umqondisi we-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Kalon uthi inhlanganiso yakhe ithemba ukuba ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula.
I-United
Nations iyazivisisa ukukhala kwabantu beZimbabwe ngokhetho lwabo. Ngifuna ukucela wonke umuntu eZimbabwe ukuba kwenziwe ukhetho olulokuthula.
Umeli weJapan eZimbabwe kuleli umnumzana Satisho Tanaka uthi ilizwe lakhe lizancedisa ukhetho esithi le yiyodwa indlela ezathuthukisa umnotho welizwe.
Ukhetho luqakathekile ukuba kube lokuthula. Ngaleso sizathu iJapan izasekela eleZimbabwe kukhetho, ikakhulu abatsha labakhubazekileyo ukuba basizakale ngesikhathi sokhetho.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZec umnumzana Rodney Kiwa uthi bazancedakala kakhulu kukhetho ngalolu sizwe esithi ugatsha lwezemali lukahulumende lubanikeze isilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 70% yokusebenzisa kukhetho lwalonyaka.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time.
Siyathaba ngosizo lolu oluza ngesikhathi silungiselela ukhetho lomnyaka 2023.
Ukhiwa uqhubeke ethi ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe delimitation belukhangelelwe ukwethula okusemthethweni namhlanje. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ugwalo lolu bekumele luqale luphiwe abamabandla ezombusazwe.
Njengebandla sisaxwayisisa iqiniso lamanga alokho okukhulunywe yiZEC. Kodwa esithanda ukuxwayisa umphakathi ukuthi asivumelani inhlobo lokuphathwa kokhetho okwenziwa ngesingunde ngunde okuhanjwa ngendlela zobunyonyo ebusuku abanye abantu bengakwazi. I-delimitation report leyo okuthiwa yi-final bekumele ibuye kubo bonke abaphatheka ngokhetho including ama-political parties ibonakale kuhle ukuthi imenjani, hayi ukuthi iphume isigazethwa kuphela.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva.
Asakhuluma njalo siyakhuluma lamanje kubana ke iZimbabwe Electoral Commission ifanele ilandele umthetho lama procedures are laid down ku constitution okufanele kwenzakale ikakhulu in relation to the pre-election processes, ngoba lokhu ke kuya affect the credibility of the elections. Kufanele ukuthi lo mnyaka siyenze ama elections are credible, senza ama election ukuthi nxa siwina olizileyo lathi esicongratulate, lathi singaluza owinileyo simcongratulate, sikhiphe eZimbabwe idemoni lokhetho olenziwa ngendlela engasuthisi ama contesting party.
Imizamo yokuthola umbono wezanPF yehlule ngoba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Tafazwa Mgwadi ubeyengakaphenduli imibuzo ethunyelwe izintatheli zindaba. AbeZEC bathola izigidi ezithupha zamadola eyavela kumanyana wamazwe aphetsheya o-European Union ngomnyaka ophelileyo ukuze incedise ukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka lukhangelele ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Izulu elinayo kulezi suku kweZimbabwe selichiye iningi lezakhamizi zakobulawayo zikhala ngokonakala kwempahla. Izindlu ezimbalwa ezigoqela umuzi ohlala abakhubazekileyo oweJairos Jiri oselokishini lePhumula zibikwa zigcwele amanzi kungenxa yezulu leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kuviki ephelileyo ngolwesine izulu belisina nsuku zonke kobulawayo. Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osePhumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ePhumula East uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangaboniyo manje wesingcapho izulu lisina, so kuyabo kulamadaka bona babengaboni, so esifisa ukuthi ngabo kule pafeni la ufake ipafeni kuthiwa nyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-afekthi ukudla, amanzi abe lokhu egebhagebha vele deleza ukuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le problem. So vele kwa-afektha konke, vele sonke sisebenza sidonsa ama-wardrobe lawa lamasofa wonke kwa-afekthiwe.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila ka-ward 17 ePhumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola eMalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlu ziphakathi kwamanzi, njalo njoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. EPhumula North sihlanganela lolo, kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo sabala lolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhali ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairos Jiri ePhumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zaphosa zachabalala. Okunye kunengi ayizigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sepha zasezigesiseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcile indawo yonke khonapho kuhlala khona ukudla kwabantwana. So hayi singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isinamatheleni vele ukuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Suku Oluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mnengi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umnengi kakhulu, indawo eziningi konakele, kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Abekhansile yakobulawayo batshele intatheli izindaba ukuthi okunye okubangela ukuthi amanzi la egcwale ezindlini yikungazwanani kwabo makhelwane emngceleni yabo, okwehlula ukuthi bevumelane ukuthi nxa belemiduli yokubiya babhokoze izikhala zokudlulisa amanzi. Bathi njalo amanzi abemaningi okwenza imizamo yezakhamizi yehlule njalo imigelo isandelwa. Amagodi asephumula ake adala ingozi zokulahlekelwa kwempilo yabantwana bebhukutsha nxa esegcwele amanzi njalo osokuletha ukungahlaliseki kuzakhamuzi zaleli lokitshi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bakhuthaza ikhansile yakobulawayo ukubana isuse bonke abantu abathengisela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, okugoqela labazinika izitandazi zekhansile bephambana lomthetho. Okwamanje enzikini yedolobho kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abasebenzela khona okungekho emthethweni. Anastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshelwe emhlahlandlela kobulawayo lamhlanje wokuhlaziya indlela yokutholisa indawo abaphila ngokuthengisa zokusebenzela khona. Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uxwayise ukuba abephula umthetho bazajeziswa.
I-issue yama-land barons ayifuneki, asiyifuni sibili ngoba kutshengisela ubudlwangudlwangu. Akula dolobho kumbe isiqinti esingabuswa ngabantu abangaphiwa ngamandla okuzibusa. Ama-land barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha, umuntu lo angibhadala. So ama-local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uvumelane lonkosikazi Nyoni.
Ama-land barons kumele sidile lawo. This is why council ibenika ama-licenses to individual not associations. Silwisana lawo, and they encourage people ukuthi you can only get a vending license from the Bulawayo City Council, not anywhere else. Sithi thina abantu abathengisayo kababuye bezothatha ama-license kobulawayo edorobheni ku-city council, hayi ebantwini emgaqweni.
Umqondisi obona ukuhlela idolobho umanjinela Wisdom Siziba uthi banazo indawo zokuthi abantu bathengisele khona.
Silendlela esisebenza ngayo ukwenzela ukuthi sithole izindawo zokuthi abantu basebenzele khona. Sikusebenza ngama-master plan ethu lama-local plan, sithola lezo zindawo eziyamele ukuthi zincediswe ukwenzela ukuthi sizakhe zibe abantu basebenzele endaweni ezinhle.
Unkosikazi Debra Mugasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association laye uvuma ukuthi umsebenzi wabo kumele uhlelwe kuhle.
Bakhulumile sibili kabanzi, siqoqile sibili kukho kungumbono omuhle ukuthi ispace kasitholakale, then ama-land barons kavalwe ngoba kaniki i-food ku-government imali zingene ezikhwameni zabo but singathola thina ispace kuhle kuhle sisiphiwe ngokusemthethweni kuzaba lezi mali ezingena ezincedisa i-government kanye le-city council yethu.
Umnumzana Vincent Donga olilunga lebulawayo Upcoming Traders Association ugcizelela okushiwo ngunkosikazi Mugasa.
Amaland barons lawa asegcwele kakhulu kobulawayo, vele thina ngokwethu asiwavumeli ukuthi abe khona. We are trying to deal with it through sisebenzisana le-government le-city council. Sibona ingani kuthiwa sizakuqeda konke khona lokho.
Umqoqo wenhlelo ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Melusi Moyo uthi idolobho lilabathumbi bomhlaba abaningi.
Lokhu kuyasihlukumeza kakhulu thina njengezakhamizi ngoba lawa ma-land barons amaningi akhona abawaveli laphakathi komuzi. Babuya nabantu abangalunganga ukuthi basebenzele khonapho bangathola lezo ndawo bebesebenika abantu babo. So kuyasihlukumeza njengezakhamizi ngoba izakhamizi ezilelungele lokuthi zithole lezo ndawo akazisatholi ngenxa yama-land barons.
Ikhansili yakobulawayo isilodubo lwabantu abathumba umhlaba labathengisa okungekho emthethweni okulakho ukudala imikhuhlane. Umhlangano walamuhla uhulumende uthembise ukusebenzelana lekhansili ekuletheni ukuhleleka enzikini yedolobho lokutholisa amabhizimusi amancane indawo zokusebenzela. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden ubonakale esethekelela kwele Ukraine kuhambo obelungaziswa ngabezindaba sokusele insuku ezingatsholutho ukuthi lelo lizwe lifikise umnyaka lokhu lahlaselwayo ngele Russia. UBiden uthi uze kwethekelela itshengisa usekelo lwelizwe lakhe kulelo lizwe. Umongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine ubonge uBiden ngokuzotshengisa usekelo lwakhe ngalesi sikhathi ilizwe lakhe libhekane lobunzima. UBiden uphinde wazisa ngolunye uncedo lwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamathola $500 million kwele Ukraine kanye lezikhali lokunye konke ukuzivikela. Wazisa njalo ukuthi ele Russia lizakwetheswa ezinye njalo izijeziso ngele Melika. Umphathi ntambo wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, usecretary of state Antony Blinken uthi uhulumende kamongameli Joe Biden uyasekela ukuthengiselwa kwele Turkey izikhali zendizamtshina zebutho zohlobo lwama F-16 fighter jets, esithi ulethemba lokuthi ele Sweden lele Finland azakwenelisa ukuthi angene kumanyano owe-NATO ukuba ngamalunga. UBlinken utsho lokhu ekwethekeleleni kwakhe kwele Turkey lapho ahlangane lomongameli Recep Tayyip Erdogan e-Ankara namhlanje. Ele France lele Burkina Faso asequme ubudlelwano bokusebenzelana kwezebutho usemthethweni. Lokhu kubikwe ngabebutho lakwele Burkina Faso kulandela ukufuthelana osokuqhubeke phakathi kwamazwe omabili. Kuthi abomanyano wamazwe abensundu o-African Union bathi kabemukeli ngitsho lakancane imbuso yebutho ehluthuna intambo zombuso iphambana lesisekelo sombuso salawo mazwe. Lokhu kuphume emhlanganeni walonyaka owe-African Union Leaders Summit owenzelwe kwele Ethiopia ngemva kokuvumelana ukuthi amalunga axotshwayo kule inhlanganiso angabuyiselwa kulumanyano abalisa ele Burkina Faso, Guinea, Mali lele Sudan.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
uZulu ukhuthazwa ukulandela indlela eziqondileyo zokulondoloza impilo kahle yakhe lokuhlolwa isikhathi zonke ukuze imikhuhlane enjengemvukuzane ibanjwe masinya njalo yelatshwe useselesikhathi. Ukuguqula indlela umuntu aphila ngayo lokusabalaliswa kwemibiko lolwazi ngemikhuhlane ethile ngabezindaba phezu kwemvukuzane kubikwa kungokunye okungaphathisa kakhulu ukuba ilizwe lehlise inani labahlaselwa yilesi sifo eZimbabwe ngoba inani lababanjwa yiyo seliqonga. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
Ingqwethi zezempilakahle zithi lokhu kudinga ukusebenzelana ndawonye kwenhlangothi ezitshetsheneyo lozulu okwezinga laphezulu ukuze kufezeke. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, CTU, umnumzana Japhet Moyo uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe libe lezisebenzi ezilempilakahle enhle ngoba kuyizo ezidala indima enkulu ekuthuthukisweni komnotho welizwe.
Umqhatshi kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe ziyahanjiswa ziyehlolwa ngemva kwesikhathi esithize. Zihlolwa ke imikhuhlane yonke nje, ngaba imikhuhlane yemvukuzane. Ipolicy yethu sithi umuntu kahlolwe ngemva kwesikhathi ngesikhathi.
Uthe kuqakathekile ukuba izisebenzi zingameleli abaqhatshi kuphela kodwa lazo zibe namanyathelo eziwathathayo ukuyolondoloza impilakahle yazo.
Izisebenzi lazo silalo kwesikubiza kuthiwa ngama welfare committees emsebenzini. Kufanele lazo izisebenzi sidimande phela kumbe zidinge kumbe zikubone ukuthi kuba yibo ababizela abazempilo ukuthi kababuye lapha abasebenzela khona.
Uqhubeka ethi lokhu kutholakala kuma mobile clinic enhlanganiso yeNASA lawo gatsha lwezempilakahle kuhulumende abavele bekhona ukuphathisa kanje. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezomkhuhlane owemvukuzane Cancer Association of Zimbabwe umnumzana Lavumo Makurirofa uthi kule ndlela ezimele zivulwe kuphathise kumsebenzi wokulwisana le mvukuzane kuleli okugoqela ukusebenzelana kwenhlangothi ezithile.
Information dissemination for example is a gap. A lot of people are not aware of what cancer is and how it can be prevented and why there is need for early detection. Then also number two, there are gaps in terms of screening and treatment.
Unkosikazi Lorraine Svanda, umqondisi wenhlanganiso emela abazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, enamalunga ayikuzigaba ezedlula ezingamathumi amane lesithupha 46 elizweni uthi labo abasalelanga kulolu daba lokulwisana lemvukuzane noma amalunga abo elenzuzo ephansi ngoba imvukuzane ingakhethi.
Kunjalo nje siyakhuthaza kodwa ukuthi abantu esisebenza labo bahlolwe from time to time, bahlale behlolwa ukwenzela ukuthi bathole usizo basiliyale imvukuzane ingakabalibazi kakhulu.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust umnumzana Wakson Makwara uthi inkuthazo enkulu ikuhlolwa lokwelatshwa masinyane noma konke lokhu kungagcina kungatsho lutho nxa singaguqulanga indlela esiphila ngayo ikakhulu esikudlayo sichiya esasivele sikudla endulo njengabensundu.
We are no longer eating healthy. Instead of eating vegetables, we are going more into red meats. So for as long as we do not eat healthy, cancer will always be with us.
Uhulumende weZimbabwe uloluhlu lokulwisana lesifo semvukuzane olukhuthaza ukuhlolwa zikhathi zonke, iscreening, ukwelatshwa lokunakekelwa okuhle kunye lokufundiswa kwabonke ababonake ngalesi sifo kulesifiso njalo sokuba kube lokusabalala kwe-cancer radiotherapy kusiyafika kuzibhedlela zezabelo zonke elizweni kulokuthi kutholakale isibhedlela seParele Nyathwa eHarare lesibhedlela sempilo kubulawayo kuphela. Ibhuku lembiko yemvukuzane ele-cancer registry liveza ukuba isimo sokungamachumi athuba mnembili ekhulwini 8% yezifo zemvukuzane eZimbabwe zibanja sezidale umonakalo omkhulu sezikusimo se-stage 3 le-stage 4 kusuke kube nzima ukuzelapha kalula. Nimele Studio 7 Harare, Nungu Mark Peter Ntambe.
Indodana kaMoyi Robert Mugabe wayengumongameli weZimbabwe umise phambi kwanamhla kumthethwandaba isetheswa icala lokubhidliza impahla zomngane wakhe eHarare. Amapolisa abika uRobert Tinotenda Mugabe Jr. umangalelwe ngumkhathazo sindiso othi uchithize impahla elesi sindo esifika inkulungwane ezilishumi lambili zamadola eMelika US$12,000. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana ethi efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akujwayelekanga ukuthi abantu bathole ukuthwenisiswa ngendlela ehlonipha amalungelo abantu lokho esithi i-fair trial, ngaphandle kokuthi nxa bethandakala ebandleni elibusayo la kulabo ababusayo. Ngakho-ke kuza ngokuthi bamthande okungakanani. Kakusoze kuye ngomthetho ukuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, ngoba vele umthetho kawusebenzi kuleli lizwe. Uthonisiswa ngendlela yokuthi uyathandeka kumbe awuthandeki kwabezepolitiki. Ngakho kubudlelwane bakhe labezepolitiki ababusayo yibo buza kutsho ukuthi uthonisiswa ngendlela yomthetho uyakhitshwa yini, kuthiwe kalacala kumbe ulecala kusiya ngobufakazi. Kumbuza uzalahlwa licala lanxa engelacala kumbe aphumelele lanxa yelecala, kuzaya ngobudlelwane.
Ye baba Ncube, ujaha lo uyaziwa njengomuntu ongani ulihlongandlebe, ubona njani khonoko?
Sengisho kanjalo, lanxa kungasikho ukuthi ngithule cala, kusadingeka ukuthi aguqule indlela aphila ngayo. Indlela atholakala lapha aphila khona, ubona nje emisakazweni evezwa ephila endaweni leziyana ezingafanelanga umuntu ozalwa ngabantu ababevusa ilizwe. Kuyadingeka ukuthi akasuke kuleso simo aphile impilo entsha, impilo empha isithunzi, impilo eza ephakamisa ubuntu bakhe kulalokhu ukuphila lapho kungcole khona. Ngokuba ngaphila lapho kungcole khona ugcina la esengcolile njengesimo sakhona. Kuyadingeka ukuthi abalekele leyo ndlela, abalekele leyo mpilo, aphile lapho okuhle khona, okuhlanzeke khona, ukuze impilo yakhe ihlanzeke kulalokhu esiyikho khona.
Mnumzana efihlela Ncube ngolela ilungelo loluntu. Limuzwe ekhuluma lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezano PF.
Akumangalisi lokhu ukuthi umntaka president oyabotshwa umuntu wonke iZimbabwe ilizwe lomthetho. Njalo uzathola ukuthi umthetho yabo okwenziwa wonke umuntu nje inoba ngubani, ngoba akekho umuntu ongaphezu komthetho.
Baba Gawule, lapha sikhuluma ngendodana yomuntu owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kambe uzathonisiswa ngokufaneleyo yini, kumbe bazamhlonipha ukuthi ungumntwana kaMoyi uRobert Gabriel Mugabe?
Ukuze athola i-fair trial yini kumbe njani njengoba ngumuntu aka former president? Hayi, umthetho weZimbabwe nxa u-apply ngendlela elinganiswa wonke umuntu. Akula muntu othi nxa isise-court lwane banje ikhangelelwe phansi, lwane banje ikhangelelwe ukuthi asiwe kwelinye izinga eliphezulu. Hatshi, umthetho ngumthetho elizweni leZimbabwe. Ngokunjalo ke uza thola i-fair trial umuntu aka Mugabe. Uzathola i-fair trial kungakhathalekile ukuthi isano umntwana ka-former president. Uwonile, nxa ewonile wabotshwa, i-court yezadecide. I-court izamkhangela imbono ukuthi imnika isigwebo esinganani, yiko okuqakathekileyo kuphela lokho. Kodwa ukuthi kumbe kuya kulobandlululo ukuthi uyabandlululwa ukuthi kumbe uyise waye u-president kase, hayi akukho lokho.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.